Amathono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 5 Mbimbitho 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Okukhulunywa nguDonald Trump kuvele thina ngathi abaningi esikwaziyo ukuthi isikhulu sangibona singathi siyakuzwisisa ukuthi vele abangeke bakuvuma ngaphandle baze bafike kuthuba lokuthi bona thina abeZimbabwe sikhathanike nanku umhlaba. Icala lapha lisemhlabathini alikho ngathi.
Ibandla leZANU-PF lidaniswa ikwengezelelwa kwesikhathi sezijeziso zenotho ezethulelwa ezinye iziphathamandla zaleli bandla ngelemelika.
Lithwalise nzima amazwe alomnotho osezingeni eliphezulu, so asazi-ke ukuthi ma kungenzeka iphutha abantu labo babuye lalo lapha ligcine lisabalele e-Afrika, kungagcina maybe kuvalwe ngehlahla.
Abavela eZimbabwe behlala eSouth Africa badlela evalweni ngemva kokutholakala komuntu wakuqala olegciwane le-coronavirus kwele South Africa. Inhlanganiso yenguqu eyezifa ithi inhlanganiso ye-Confederation of African Football kayikaphendula isicelo sayo sokuthi iqembu lama-Warriors lincikilane lele Algeria emdlalweni we-African Cup of Nations enkundleni ye-Papa Fields kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla leZANU-PF licunulwe ngokwenzakalelwe ngokungezelelwa kwesikhathi sokusebenza kwezijeziso zenotho ezethulelwa ezinye iziphathamandla zaleli bandla ngelemelika. Iningi likazulu weZimbabwe lithi kwenziwe kahle ngumongameli Donald Trump welemelika othi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubekela phambili ekhahlameza abantu njalo engananzi ilungelo loluntu. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UTrump osebenzise umthetho owethulwa ngowayengumongameli uMnumzana George Bush ngomnyaka ka-2003 obizwa ngokuthi yi-Executive Order 13288 wengezelele ngomnyaka izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF esithi uhulumende kaMnangagwa uqhubekela phambili esephula ilungelo likaZulu. Kodwa ke lokhu sokucaphule abalandeli bebandla elibusayo. UMnumzana Malaki Nkomo owake wamela isigaba se-Insizwa South edale lePhalamende ekubandla leZANU-PF ngomunye wabadla amalahle ngokwenziwe nguTrump.
Okukhulunywa nguDonald Trump kuvele thina ngathi abaningi esikwaziyo ukuthi isikhulu sangibona singathi siyakuzwisisa ukuthi vele abangeke bakuvuma ngaphandle baze bafike kuthuba lokuthi bona thina abeZimbabwe sikhathanike nanku umhlabathi. Icala lapha lisemhlabathini alikho ngathi.
UNkomo uthi ilizwe leMelika kumele libe lobufakazi bokuthi amasotsha akhahlameza uZulu.
Lapha ibutho leZimbabwe lingabe lingcweliswa nje. Uma kuthe kwabakhona akulethebhela etafuleni abantu bakubona ukuthi nanku ekwenziwa endaweni engaka kusenziwa yingoba nabobani. Ayikho nifonsi amabutho sesiwe athi ongasilochinto. Lokhu kungabe kusenziwa ngabantu abaphikisayo ukwenzela ukuthi vele uhulumende ahlale emuvi lamasansizi ahlale ekhona.
Uthi kunzima ukuthi ibandla leZANU-PF lilungise okufunwa lilizwe leMelika elithi sokuzalele ingwe kwele Zimbabwe.
Amangwe awalungiswa wathi nxa into vele ifunwa ingamanga ingenzakalanga. Njengoba ngisitsho lapho ukuthi khona mina abamethe ubufakazi. Kulo kube ukuthi wabona ibandla leZANU-PF umba amabutho enza lokhu nalokhu.
Kodwa uNkosazana Thabita Khumalo lo umgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi wenze kahle uTrump.
Iqiniso lelo limhlophe lithe nke ngoba ungakhanyela umumo wezinto kuleli lizwe uyesaba lokuthi umu phakathi kwabantu ukhwehlele ngoba ungathini ukuwotha. sesichile ngokuthitha emakhoti inyanga yonke ngabe ngikhuluma ngayo lokho esithitha emakhoti inkokheli zethu abalandeli bethu babotshwe ekuseneni ndantambama babethesa amacala engazwakaliyo singathi siyasukuma sithi isikhizi singene ebantwini sesibotshiwe sesikhelwa amathiyegasi sikhuluma soyizibhedlela zodwa and imikhuhlane yodwa lezibhedlela kulalo uyitshaye ekhanda ngoba labo futhi bavuma ukusebethulekile osokubehlula nje ukuthi baxexebuke abaphumi
uthi akusensuku zatshwala ukuba uZulu azikhulule
phambili lapha sikhuluma ngezalane zaseZimbabwe ezivalelwe ecingweni bevalelwe khonapho kulabantu ababakhombile ngombhobho so kuzamele sidinge izikhadlanyana zokuthi sifohle sibone ukuthi singenza njani ngoba singaphelele ezandleni njengezepe
abantu abaningi bathi uTrump wenze akade bekukhangelele omunye wabancoma okwenziwe nguTrump ngumnumzana Thulani Mbulani isakamuzi sakobulawayo
uyabona izeziso ezizalokhu uzabona kakhulu uyabona yiyo into kade ifunekwa zoneziya
umnumzana sogogwana moyo ohlala egogwe usekela imibono kaMbulani
upresident Trump aneemelika wenza kuhle ngoba ufuna into zihambe kuhle siyamsekela sibesidinga ilungelo lethu ngaphandle kwalabo abangafuni ilungelo labo abathi uwrong singakasiboni ubulongo umuntu ungasikhilimisi
uphinde wathi abantu bayahlupheka ngenxa yombuso kaMnangagwa
ilungelo luntu lokho lisethulwa akula nto yomuntu elungiswayo eyenziwa kahle khathesi ngisebenzisekhwetho ekuseni lokhu abantu bayagijima okunto okumangalisayo bathi sohlala indubhedu akufuneki umuntu osegebha igolide kodwa babe bavumela ukuthi bagebhe khathesi aluswazi logodo kuphela
kule nkokheli yebandla leZANU-PF efikaphose amathumi ayisitshiyagalolunye 86 kanye lamankampani amaningi afakelwa izijeziso lezi lilizwe leMelika uhulumende weZimbabwe usexhathe amakampani eMelika ukuthi azame ukukhankasela ukuba zesulwe izijeziso zenotho lezi kwakukhangelelwe ukuthi uMnangagwa uza kuqula ezombusazwe kulandela ukususwa kowayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe esikhundleni ngomnyaka ka-2017 ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube
siyabonga Dube lokhu sikudabalunye intatheli izindaba iStudio 7 uMavis Gama ubhodabhode waxoxa labantu abatshiyeneyo edolobheni leHarare ebuzisisa ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF.
Omunye wabasungula inhlanganiso ekhankasela ukususwa kwalezi zijeziso eyeBroad Alliance Against Sanctions eyisikhulumelisayo njalo uNkosazana Salingoni uthi kasikho isizathu salezi zijeziso.
Mhlaba wonke jikelele akula absolute democracy kule guided democracy akula khetho olwake lwayenzwa lwangaphikiswa. Kwele Melika sabona uNkosazana Hillary Clinton ekhala ngokuqhilibezelwa nguTrump kukhetho emuva uBush wanqoba ngamavoti amane kwaba lokukhala okukhulu ngenxa yokuqhilibezelwa kodwa eleMelika alifakelwanga izijeziso zenotho.
Uqhubeka uNkosazana Ngoni ethi ziphazamisa impilo yabantu bonke hatshi labo ababikwa bekuluhlu lwezijeziso kuphela.
Ama-sanctions amphambanisela impilo yami kakhulu okuba yikho kwangenza ngabuya ngazohlala lapha esigodlweni se-American Embassy. Iphepha ayivumi ukuthi thole imali lapha eZimbabwe ngenxa yokuthi bathi ilizwe lethu likuma-sanctions. Kunje umna wami wehluleka ukuvula i-nostro account esikolo lapha afunda khona eChina ngenxa yokuthi bathi ilizwe azalwa kilo likuma-sanctions.
Umgcini sihlalo ogatsha lwabasakhulayo kuZANU-PF kobulawayo uKhumbulani Mpofu uthi okubaduduzayo yikuba abomanyano we-Southern African Development Community baveza ukuba bazoqhubeka besima leZimbabwe ekukhankaseleni ukususwa kwalezi zijeziso.
Siyehluleka esingakuthi yi-international trade ukuthi senze i-breakthrough siphumele kwamanye amazwe sithengise into zethu sikwanise ukubana sisebenzelane lamanye amazwe ngenxa yalezi zijeziso zomnotho so kuyasilimaza kakhulu lamanye amazwe alothando lokusebenziselana leZimbabwe ayesaba ukubana ayaphoselwa lezo zijeziso zemnotho ngenxa yamazwe nalawo aboMelika laboEurope ababe bathembisa ukubana lingasebenzisana leZimbabwe asiyikulisekela ekuthengiseleni lebudlelwaneni bethu.
Umsekeli webandla le-Labour Economist and African Democrats umnumzana Patrick Ndlovu uthi kumele zesulwe lezi zijeziso ilizwe liqhubekele phambili.
Kube lekuthi lathi sithenge izinto phandle kwelizwe ama-companies evule kwanise ukuthenga izinto kwelizwe. Of course singatshiya indawo ye-corruption ukuthi i-corruption layo ikhona. Singakhuluma ngama-sanctions yes but indaba ye-corruption lazimele sikhulume ngayo ukuthi i-corruption lapha eZimbabwe kukhanya ngathi khona ayisoze iphele ngoba bona laba abaku-government abafuna ukudila layo.
Esinye isakhamuzi semzini we-Headcliff eHarare, umnumzana Jackson Masuku, uthi inkinga kungasizijeziso zomnotho kodwa kungurhulumente we-ZANU-PF oqhubeka evumela ukusela busenziwa ngamalunga akhe.
I-SADC iwesta ixesha elikhulu ngokulokhu isupportana le-government yezanu leZimbabwe. Akula nto ezatshintsha, abantu laba ngamaqili. Ama-sanctions abuya ngenxa yabo, bayehluleka. Into abakwazi ukuyenza ukuba umnotho ungaba khona abazithathele ngokwabo.
Osaphethe isikhundla somphathintambo obona ngezobudlelwano lamanye amazwe lokuthengiselana, uProfessor Amon Murwira, uthi kumele zesulwe lezi zijeziso ngoba zingekho emthethweni njengoba zingalethwanga ngabomanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations. Lumsakazo awusanelisanga ukukhulumisana labe ofisi yommeli wakwelemelika phezu kwezijeziso zenotho lezi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa sebedlela evalweni ngemva kokutholakala komuntu wakuqala kulelo lizwe olegcikwane le-coronavirus kumbe i-COVID-19 eselibulele inkulungwane zabantu ikakhulu kwele China. UBenedict Nhlapo usiphala ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kombiko ethule lugatsha lwezempilakahle kwele South Africa obanjwela leli gciwane ngowesilisa obesanda kwethekelela kwele Italy ehamba nomkakhe labanye abalitshumi. Ngowesilisa leqembu lakhe babhenduke kwele South Africa ngensonto edluleyo. Kuthengo lwesithathu owesilisa lo obesizwa umvimbano, ukukhwehlela, umphimbo lekhanda, wasesiyabona udokotela. Ngemva kokuhlolwa kwegazi lakhe kutholakale ukuthi ulaleli gciwane. Izizalwane zeZimbabwe zithi le yinto esitshiye izinkulungwane zeZimbabwe kwele South Africa zihlalele evalweni. Zithi kubesabisayo ukuthi owesilisa lo njengoba efike ngensonto ehamba nabanye abalitshumi egade labanye indizamtshina wafika wahlala kwaze kwaba lamhlanje, lokhu ngabe kusitsho ukuthi igcwane leli selingene kwabaningi. Abanye ke bathi vele kungani engabonakalanga esehla esilindweni sendizamtshina njengoba uhulumende sithi kule mitshina eqaphe lokho. Kodwa kumphathi intambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Zweli Mkhize ukuthi kuyenziwa konke ukuvikela ukungena kwaleligciwane.
He had no symptoms and there was no problem whatsoever and the symptoms developed.
Ukuhlolwa konke kwenziwe kodwa ogulayo lo kubengelazo izibonelo zokuthi ulalo leli gciwane.
Necessarily very severe symptoms and it could have been an ordinary common flu.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mthabisi Mlingo uthi okunye osekubethusa ukuthi South Africa isanda kumemezela ukuthi ifuna ukuyathatha izizalwane zayo ezidlula ikhulu lengxenye 151 ezivaleleke edolobheni le-Wuhan kwele China lapho kuhlasele khona kakhulu legciwane.
Khona kutshayisa ngovalo ngoba masithi siyakunanzelela igciwane leli lithwalise nzima amazwe alomnotho osezingeni eliphezulu. So asazi-ke ukuthi ma kungenzeka iphutha abantu labo babuye lalo lapha ligcine lisabalele e-Afrika, kungagcina maybe kuvalwe ngehlahla.
Kusenjalo uhulumende uthi sekuthunyelwe iziphathamandla zezempilakahle KwaZulu-Natal lapho kuhlala khona owesilisa lowo ukuze kulandelelwe bonke aseke ahlangana nabo. Nomele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sixoxa ngokunanzwa kwemisebenzi eyenziwa ukuthuthukisa abesifazane emhlabeni jikelele okwenziwa ngenyanga kaMbimbitho. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Idale lePhalamende lama representatives elakwele Melika selivumelene ukufakwa kwamabhiliyoni edlula athoba minembili i-$8.3 billion esikhwameni sokulwisana lokusabalala komkhuhlane we-coronavirus. Esigabeni seWashington sokuthengwe isibhedlela sokugcinela labo asebele gcikwane le-coronavirus. Ngemva kwenyanga ezimbalwa umongameli Alassane Ouattara wakwele Ivory Coast useze wazisa ukuba kasoza ncintise kukhetho lukamongameli olwenziwa ngomfufu lonyaka. Imfanekiso yengozi yendizamthina yohlobo lweBoeing 737 Max inkampani yeEthiopia Airlines eyenzakala kulelo lizwe ngomnyaka odluleyo ize yakhithwa lamhlanje izihlobo labangane benelisa ukuthola ulwazi olubanzi ngale ngozi. Inyathelo lokwengezelela ngomnyaka omunye owodwa izijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla lamankampani ebandla leZANU-PF selisolwe ngabanye abathi lezi zijeziso kumele zisuswe. Kodwa kulabanye abathi izijeziso lezi zilungile ukuze ibandla leZANU-PF lihloniphe ilungelo likaZulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mgandla endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule onguye osungula lingxoxo.
Kuyadanisa kakhulu khonoko Gandle emumeni osikiyo lo njengoba sisemumeni kahulumende i-Union Dispensation nalethi kiyo kuyasidanisa kakhulu ukuthi ngaphandle kokuthi abantu laba bancedise umongameli omutsha uMnangagwa ukuthi asebenze kodwa bona bafuna ukuthi bayehlulekise uhulumende wabo. Kodwa akumangalisi khonoko Gandle indaba le isendabeni yomhlabathi amadoda la alokhu esilwa indlela umhlabathi wathathwa ngawo ethathele umhlabathi ngoba amakhiwa yiwo ayelomhlaba wodwa into esayilwelayo vele salele umhlabathi ngoba ukhumbule ukuthi ubaba uNkomo wayesithi xa ufuna imali phendulela imali ethi elima yibi lapho kuphuma khona imali. Ungathangela thandi zakunika isibonelo sendawo zakithi ngapha kobonyama Ndlovu Jolotsho kwakungamakhiwa ophilosofa ohudi labo Martin Oz labantu yiwo bodwa kuphela babekhona kathethi ungakhangela umhlabathi ukuthethwe so hundreds and or thousands of families bakhona phana abantu bathola indawo zokuhlala indawo leyo yayingeyabalutshwane amakhiwa abuhlungu ngakonoko kodwa mina ngithi uhulumende asingakhali kakhulu ngama-sanction asisebenzenini uhulumende kumele abe le ndlela zokukhawunta ama-sanctions.
Isiye kuwe baba Mkandla ubaba uGawula uthi ama-sanctions abangelwa ngumhlabathi uthini wena?
Kungaba kuyikhono lokho sibili kodwa-ke ngibona ingazani ama-sanctions abekelwa abantu abahamba bayawacela yibo abenza kwaba lama-sanctions aso voluntary ye-America kodwa lokhani kwakusenziwa phela kumbuso kamgabe nothi le inye dispensation kumbe linye uRepublic asikwazi ukuthi izijeziso zangikhona zona lezo ngezani kodwa-ke waye singakhuluma ngawo kakhulu kangaka kube kanti wona mvele akhona kumbe kawakho antiyena uhulumende nguyemele ezaaphruve yena yedwa ukuthi kashiyena lwana wokuqala lwana lo sengomunye uhulumende lo so lo uhulumende omutha lo woneni wenzeni yiko into emele eqakathekile ukuthi ikhangele uhulumende yanaleyo akho kuthi emele kuzokhuluma ngama-sanction athi kayena ngazilungiselele ukuthi khona yena uhulumende omutha ngasoze belokhethwele into endala.
Hayi, kuzwakala baba Mkandla. Iqiniso yikuthi ama-sanctions awacelwanga bafakela ilizwe ngoba idale leMelika lahlala phansi labona ukubana hayi kumele sithathe lezo zinqumo. Hayi, singasamotshi-ke isikhathi silapho othi sibuyele njalo kubaba uGawule. Baba Gawule, umzwile lapha uMkandla uthi hayi ama-sanctions ye siyabona kodwa-ke asikhangeleni phambili, uthini wena?
mina ngiyavumelana lo mkhandlu ukuthi sesikhale kakhulu ngama-sanctions. Ama-sanctions la kanti asozasushwe vele ngabantu laba. Abantu laba abanyindezela abasinyindezelayo abasithathela ama-resources ethu lapha. Thina silabo konke inothothi silayo la asisebenzeni siqedele i-corruption. I-corruption yesilimazayo kanti. I-corruption ilizwe lethu yasoze liye phambili nge-corruption. I-corruption yesilimaza kakhulu. Siyakazi siye phambili asiluyiseni i-corruption sikline apha esenzeni indawo ilizwe lethu lihlanzeke. Abuzabona la ma-investors ekuye gijima yonke into siba asikhulumeni sisenza. Okukhala ngama-sanctions lawo soze kusincede kususe ndawo. Ngoba ama-sanctions lawo soze asuswe yilaba abantu bafakele indaba yeland. Ukuthi bathathelana umhlaba wethu ngabe funa umhlaba uye ngabantu abalutshwana amakhiwa ophilosofe labo-Wood labo-Martin Oz ngoba bathathwa bekhona. Umhlaba wonke usesuthathwa liganga lonke umhlaba wonke nalo wabantu abathathu abantu abangu-4 kathesi ungathi ilizwe lalingelethu lelo izalwele umhlabathi umhlabathi wothi awulwelayo sawuthatha kumhlabathi lanako kumbe sathatha ngezinye iindlela eziye zisiza wafuna ukuikhoreko lapha kodwa sawuthatha umhlabathi lo kumele siwuvikele njalo sibese sibumba umnotho wethu phezu kokuthi kubele singabi ne-corruption.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo mnumzana Mkandla.
Hayi, siyabonga kakhulu ngohlelo oluhle kangaka. Siyabonga sibili, hayi ubeke kuhle la ugawula laphana. Sesicela ukuthi khona naye umngameli lo engabe lokhu ekhala lapha ngamasanshino nalawo. Kuhle kakhulu inkundla njengayona le iyasibonisa lokho okuyikho kulithutha nokungathiwa kulithutha nokuthi lapho singakhula njani. Kodwa ukuthi kuleko esikhala ngengoma ukuthi kulamasanshino, hayi mina mbona ngazani kuyabo kungaqondanga. I-corruption le ekhulunywayo le hayi kanjele iphele. Kule mali lapho ezahamba labanye abantu kwamanye amazwe kwathiwa khona kuyaziyalandelwa asizwanga lutho ngazo ukuthi zagcina zitheni lezo mali. So yikho khona lokho okwenza phela ukuthi khona sibe lokho esikhala ngayo imali ndlu. Ngalokho-ke kuze kuphele konke lokho lade kathi zikhangeleni ngaphakathi kwethu ukuthi senza into eqondileyo yini.
Lo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project iZPP ithi amapholisa elandelwa ngamalunga ebandla lezanu PF yiwo abangele izehlakalo eziningi zodlakela elizweni ngenyanga edluleyo, njalo iningi lezahlakalo lezi zenzakala esigabeni seMashonaland Central ilandelwa iHarare. Embikweni ewethule lamhlanje inhlanganiso le ithi inani eliphansi labangelwa lababangela udlakela nelamalunga ebandla le-MDC kanye lamapholisa akamanisipala. I-ZPP iphinde yasola amazwi kasibalukhulu webhanga le-Reserve Bank umnumzana John Manguja awukuthi uhlelo lukahulumende olokungasebenzisi idola leMelika luyaqhubeka, kodwa abanini bamanye amagalaji besanda ukuphiwa imvumo yokuthengisa amafutha epetroli ledizili ngali mali. Ukuhlaziya lolu daba usithandile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Vele ilizwe lethu is now a military state. Uhulumende ufuna ukuzigcina ekupower ngokusebenzisa amandla odlame ngokuthi ngamasotha kuhlanyeni. Bese kulandela yona izanu PF akumangalisi ngoba konke khona lokhu kudinga ukuhlanganisa. Bayenza i-violence yokuthi be-protect izanu PF ibilokhu isembusweni. Ngayo ilizwe elilungileyo elile-democracy ehamba kuhle okungela ukuthi bafuna ukungena ubambe umbuso ngenkani. Ngayo amapholisa namasotha bangaphansi ekucineni kwangkhona kube vele bangabi khona kuyiba bahamba bebhula umlilo walapho kunomsindo khona. Ingxenyozane labo-MDC bethaya nabodwa amapholisa engekho involved. Ungayebhoreni ukufika nje eBarberville ufica kulamapholisa angu-200, 300. Ubuza ukuthi kanti kutheni kwenzani ukuthi uyabhoda emakhoneni ezikhona kule pholisa limele njalo lesigodo babhodabhoda le mpobho ethanga ukuthi abantu behlale beyethukile kuphela.
Izehlakalo zalabo abemba imigodi ababikwa besethusela abanye ngamabhemba zibikwa sezehlile, singawatshayela ihlombe yamapholisa ngalokho?
Singaphosa sibatshayele ihlombe sisi kodwa siphinde sithi no. Bafika emayini bathatha wonke umuntu osemayini longena pemba kumbule pemba kumbekela pemba lo lama paper telele ukugipa wavutha wonke umuntu so somehow mbona ngani kwenza kuyehle ukuthi kungabi nama incidents amaningi ukuthi abantu selo bazi ukuthi hey ngiyabona laba abantu bebuya lapha kuyasiwana i-violence yabo yena liyana so la as minors sisahambi sikhuluma sinze kwampe gwanda sisamile sethukile sikwazi ngoba ungahamba kusasiyavuka uthethe kuthiwe lawo ngomnye wamamathethe uyehlala 2 weeks ku-remand ngikhona uzabe uyasuphuma babazi abantu kumele bayivota but ngolaka lwabo le violence yabo sebetshaya anyone osicakele endaweni zezimine deserves a very solidly gold production izakwehla okumangalisayo ngoba ama-small scale miners asagedi ngenxa yamapolisa
uyavumelana lakhuthi ikwephulwa kwelungelo loluntu ukuthi kuthiwe kuzaba lezitolo lezi ezama-garrison shop lapho ibutho elizathenga ngentengo ephansi kungakhangelwa ngezinye izisebenzi zikahulumente
ezele ukuthi kuthathiswa amasotha namuhla thina isinkwa sivuke siyi-$25 esamasotha sekuba yi-$12 and bethenga isinkwa sabo begqokile ufomu lamakhadi abo emsebenzini lanxazi usuthi swa ngamasotha wona lawa njalo balamandla okugijima bekulwa ngoba bayayazi into abayiprotektayo baprotekta ukuthi ubona izinto zabo zibahambele kuhle ngokupira sonke isikhathi so hayi no limaza amalungelo ethu kakhulu.
Alo-ke ngumnumzana abekezela amadumafuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga westudio 7 esegwanda. Kwezemidlalo, inhlanganiso yenguqu eZimbabwe Football Association iZIFA ithi inhlanganiso elawula ezenguqu umhlaba jikelele iConfederation of African Football kayikaphenduli isicelo sayo sokuthi iqembu leWarriors lincikilane leAlgeria emdlalweni weAfrican Cup of Nations ozadlalwa ekupheleni kukambimbitho enkundleni yeBarberfield Stadium koBulawayo. Isikhulumeli seZifa uXolisani Gwesela utshele uGibbs Dube weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Ngiyethele kathole ningabhizele CAF isazisa ukuthi amasizanezi asenelisi ukudlalela endaweni ngoqo sokunanesitini esedlale ngaphandle kwelizwe ukuze zidlale umdlalo weZimbabwe zidlala e-Algeria. Asesibaphendula abe-CAF icela ukuthi bakhangelise udaba lelo basivumele ukuthi sidlale ne-Algeria kule Zimbabwe. I-CAF ayikasiphenduli i-appeal ye-FIFA yibo bathi bangasiphendula okesimelele kibo ukuthi iyahamba njani. Nasabaphendula sifit siyacela ukudlalela eBarberfield.
Kubangayala sibili liza kwenza njani baba Gwesela?
Phela nxathi liyalike phela i-CAF yiyo phela ebona ngokudlala kwebhola kwe-Africa. Yazo nilalile lokhu abasitela khona.
Singathi kodwa sekuye lakhuluma lamanye amazwe ngakhona ukuthi nxa ngonaka leZimbabwe kumele lidinge inkundla kumbe kwele South Africa kumbe eBotswana akusitshela ngakhona kungamasha.
Kulamanye amazwe sasithukuthana nayo ezikebhenge kodwa sithokile emhlangano emningi njalo lohulumende yena uhulumende sesichayile ukulungisa ama-pedamage yikho yikho sabhalulesa sathi hhayi liyabona ke umsebenzi uqalile nazi incwadi ezisenziwa nguhulumende ezitshengisa ukuthi umsebenzi uzenziwa. So sicela ukudlalela kweZimbabwe.
Siyabona ukuthi-ke idala lephalamende belicela ukuthi libuye khona ngale likhulume ngakhona kokwenzakalayo lina alisahambanga liyenze njani ngakhonokho?
Silogwalo esathi libhalelwe yiphalamende ukuthi sibuye siyohlangana labo sixoxe ngamastadium namusha sibabhalele incwadi izolosathi asingelithi ukubuya ukuthi sixoxe ngoda ilolu daba sicela ukuthi ilanga lolu daba lijulisele fana.
Singathi-ke uhulumende ukhanya ngazane uyanceda la makansili kume njani?
Uhulumende uyanceda kakhulu sesiyele mhlangano emnene lohulumende ungabuya kwenye-transport stadium uyabona ukuthi sekulo msebenzi esichalekele ukwenziwa ungahamba emagumeni ebalolu stadium uyabona ukuthi imisebenzi yenziwa silile uhulumende uthethe udaba lolu wabona ukuthi udaba oluchathekileyo aqalise udaleni zawonke.
Singathi-ke nxa sesikhangela baba Gwesela sesiya phambili ubona ngazani kuyalunga yini xa kufunakala imali kungabe kuyimalini ukuthi kulungiswe konke lokho?
Imali eningi efunakala imali eningi kakhulu.
Siyabonga Gibbs Dube, isikhathi yasavuma uba siqhubeke sonke. Ube khuluma-ke lapho loXolisani Gwesela wenhlanganiso yeZIFA. Silugqiba-ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje. Igama uChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lelani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.